Vathi bethuswa ukubhubha komuntu obehlala eMondoro obulwe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo. Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eZwombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance. Siyama nje sibuthene, sikha amanzi. Uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwele ukorona lolu lungazibulali.
Omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eZwombe, umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo.
Bini laba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi, indlala esithwala esebenzema ngapha. Lezibhedlela kula. Siyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu futhi akulaphilisa kulamuthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basuthwa indlala lamanzi.
Kula transport uya lapho udingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota azihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi zithatha kugwayi maningi khona lenkomo zinatha khona lathi sinatha khona.
Kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South.
Abantu balapho yazi bayaphithizela sukwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona kulapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho. Lokutshona endlini ningeni ngiphume phandle ngengadini ngithibilike ngibuye ngizohlala endlini. Eyi, anze siphele nzima yazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokhu.
Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu.
Kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki. Uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama. Izandla zikahulumende zimfitshane, imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani umkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.